Aba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba mfakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
That sanitation in the areas are up to date. Water is free.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili, waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokuzamuzamu, kodwa phela opharirenya watho babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Ostanda suswa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Pharirenyathwa ubothiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lolomtshina wokugaya amatamatisi owenkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera le-typhoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera le-typhoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the council, the municipality, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu zeHopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi wenkampani JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza katalala loba nje kukhanya ingathi kunzima, kodwa kufika umnyaka ka-2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo loHopeville kanye neHamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our brokers must stand warned, think and say.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula, njalo uhulumende okhona manje uhlukile, uqakathekisa intuthuko, njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham weTurning Matabele Land Green uthe ifekitali yeHamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu, i-150,000 tons, njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard weJR Goddard Company eyakha izindlu zeHopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamashumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola, i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umstanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethwani ndaba esetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Sikefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abatshutshisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho, esebenzisa amandla akhe njengomphathintambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ebezingabaphathintambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga eZANU-PF ake aba ngabaphathintambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lobudlangudlangu, kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona te. Kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina ngikuthanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokuboshwa kwakhe lapha?
Phela hantshi siyazi ukuthi vele impi zezanu phi eziningi kakhulu, njengoba sasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi ukulecala yindaba ababevele engabophanga ngokuqala, ngoba kulabanye njebanje abavele bekhona. Kuthi ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu-PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zezanu-PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
yikho ikwesti ukujota ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kathi esulujahalwane othiwa ngutivayelwane owathakhona wathatha imali zezisa ama-7 million kathi esingiyote hamba phambili futhi sefuna ukuthatha amanyathelo okuwophika ize sokutshengisa vele ukuthi kungathi kobudlwane phakathi khathi esivelinqabe kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe waseza kukhole kulabantu abavele besaziwa ukuthi babe ngabantu abalobudlwamudlwamu abale-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu ama-small fish ofarenyathwa labo bani bani siyazi ukuthi othivayo labana abantshitha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngakabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikoubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiphuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Sekungamashumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-cholera. Kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo se-cholera sebefike ku-3,764. Kusenjalo, abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-cholera. Kuthi abeLotto President Fund bona banikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abeQuest Motors bona banikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho okuqhamuke khona lolu hudo lwe-cholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngomkhuhlane wesihudo se-cholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewe ngumkhuhlane we-cholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempilakahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo yikuthi uhulumende kukhanya esihluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona. Njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza, isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba mawunanzelela laphana esigodleni esozivele baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lyana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lecouncil yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansila lelidolobho ekhokhelwa MDC Alliance norhulumente weZANU-PF baphitsheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuye imbangela yalo mkhuhlane kunokuphitsheka ngokulwisana lawo. Bathi bayesabela nokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. ngesikhathi ukuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine, kanti abasemazweni laba bagudazwa uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana umchazisele kwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakhonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani, ngoba kubukeke ngathi bayinto futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba, sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe ukwesaba kakhulu eBedbridge, lapho kwesatshelwa ukuthi uzamemethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wathi sakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi i-government nayo iyazama ukuthi uyesisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakale amanzi angcinanyana, because I think yona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane ne-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Melesulu 7 eJohannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama, sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudale le cabinet likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu elinenge kakhulu eseHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu elinenge okungadala umonakalo omkhulu wokutshabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana, lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke kuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na owehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla le-MDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abeMDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezimpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Oke waba lilunga letale lephalamende onguye osungula lolu daba.
Yama sithi zomela ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare, kwamele kulungiswe njani, kwenzwe njani, kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyesile uvele ngaboni ukuthi yena upho ukukhethela nje lona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenza yena ongwazi kahle kahle kuyini engakwazi andibona ngapha kobulawayo sisila ngokuthi vele ikhansela igcwele amaNdebele amaNdebele asobantu abathanda ukutyonta bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuza umnyezela ngento yokutyonta yakuthi heyhey ufuna ngishiyelo kani imuli yami and manje ngale esitshalini ngale abalandaba uyakutyonela zakuthi njeleleyembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize so andabona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba la makhansela abakwazi ukuthi ukuhamba njani basupervise into le lathi lapha ngabe abantu abadana amakhansela amadebela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lani kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abalobuntu abangakwazi ukuthatha into engaso yabo ngale bayithatha shame vele abalasikhathi lako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathesi ukuthi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800-900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye nalabo asebesifundee ubukhiwo nalowo but andibona ukuthi yikho kwenza ukuthi wena ubone ivele emgwaqeni ingcono amanzi lapha kubulawa uyanathe vele empompini ungehlabeli uthi vele ungaguli futhi
nanto ke udaba baba Mkandla uyavumelana laye yini uGolide lapho athi khona hayi uhulumende singamgcobi amafutha engulube angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni leyo yobusele obuhulukuqoyo okungathembeki ukuba lenkohlakalo uyakhothwa-ke gande lothuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho laseGwanda nakukusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukonakala kwalo lungazake luthiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende ke sekumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afake ilihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power lapho kuthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba Umkandla
uyibeka kuhle ubaba Umkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengiselwe ukuba yehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanselini lapha ngesikhathi abili sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonti hhayi akunanto ihamba kuhle la waba wasuspenda umeya weharare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into enezanu tepo napho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba Umkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe nelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaqa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangelisizwe khonokho sibili mina singa and ungikhulumele elinye ibala engilithambile kakhulu ubaba Umkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khonaphana okufela khona indaba yonke ngoba andabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanta ungena ngelokuzeni ungena ngokuthi wena i-ZANU PF against i-MDC ukanti-ke kwesikhathi uyabe khuluma into engikuqinisa ukuthi hayi khangela ukansela wakho wezibudlwabudlwabu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hayi kwezwakala baba Mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lidaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi unkulunkulu ungaphezu kwakho wonke kodwa ke elami elokugcina ileli impilo yomuntu impilo yomuntu akula mpilo engaqhakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho laba emhlabeni asihlanganisene amakhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe sizangena kwezimbusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganisene amakhanda ngobana kuya kufa lalabo esithi ngabasakeli bethu sithi sizivele.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ilunga le MDC ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezwano PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi ze-Collegeini ye-University of Zimbabwe bekumele zigcotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalomkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe ku-rally awusokube kwazi ukuthi abantu abazakuya khonapho kule ndawo abanye ngxayi babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuya kulokuxhawulana okukhona kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu kungayiba yisuphi ukuthi kuqalise ukumemetheka konalowo mkhuhlane wehudo ebayithi yicholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye
ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyabe kumbe sithi kufa umuntu yenalowo obuya yicholera yabe yindawo yankhona vele kulo mkhuhlane wankhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo eyabobuliriro Glenview lapho sokumemetheke khona kakhulu kwatholakala abanye ababanjibele umkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo kumpheka ukuthi ngibona sithi kubuthana abantu ngapha koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangikhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathiwa khona kulo mkhuhlane. So sekhuthazeke kakhulu laba ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthweni khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga kunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga senza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suka endaweni kule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya esegeza izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngikhona engingakaxhawulani labanye ngekhaya engabambe okokudla engabambe amanzi kulaba labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi esegeza izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo.
ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.